Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tathele lithuba ngibonge utanonoka wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ivandla lezihlobo zingaziswanga.
Kubo bonke bengu-9 labadala ubaba uThinos Nkomo kulabo 70 years, ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years, kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekwele Bilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapholisa kumbe from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthontshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqithi wemdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejele leChikurubi, wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uThinos Nkomo, ubaba uLevson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ukuthiwa umlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwi, kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu kudiklas esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusiklas okunganeno masiqathanisa la kudiklas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awesi kumbe alocuku okwedlula masiqathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu lokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babugande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction le-sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uTabengwa Sengsta. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu-9 yaba inciting of public violence. Ungakhanyela kubo bonke bengu-9 labadala ubaba uThinos Nkomo ulabo 70 years, ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years, kanti omama laba omabhanda balanda o 60 years so kokuqala akuvuma ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction because akulandlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye so lokho ngokuqala ukuthi sithina i sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba into esemthethweni so ke amagqwetha ethu aphuzake ukuthola lokho ukuthiwa i-transcript from the lower court ibulawayo magistrate court kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing le-conviction leyi kwehliswe
ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale
ye babugande isiphatho sabantu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshikurubhi ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshikurubhi wathi laba bayisithupha ibabahamba khona ngale Harare Central Prison. Isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami Prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical, langakho konke ongakucabanga.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya umnumzana Phanyika Karimanzira ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abacala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini akuchiyananga. Okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe ngumthetho esingathi nxa sukhangele siqathanisa leZimbabwe ngumthetho onjani nxa ukhangele wena umthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBilitane ngoweterrorism kumbe ngithi anti-terrorism ngumthetho walapha eBilitane. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona asiyo ngaso umthetho omubi ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile angikhola ukuthi yena wayenjonge ukuthi khona kube le terrorism kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo ngoba iterrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangelamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda, ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe ukubona njani wena lokho
into eyayenza ukuthi omnye wethu lo aboche asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe ikuthi wephula umthetho weBritani kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe so ikuthi kumele abantu bazise ukuthi kona undoda lo wabotshwa ngomthetho ebotshelwa ukwephula umthetho weBritani yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBritani kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBritani wayezabotshwa
Hello ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni aphetheya ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseBhilitane Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba labanye abantu abakade besemkhosini wokuphulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance. Umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa imithetho engabela ukusebenza kwabo
ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers nokho uyakwazi ukuthontelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something
ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022 esethulwa lombiko eJohannesburg unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa esisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa ukuchaywa ukudlwengulwa ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana
four mapillars athenge focus nawo which is physical
bahlukunyezwa enyameni emoyeni ngokucansi nangokuthathelwa imali yabo okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi le-Africa
legalization of sex work within the Southern Africa
eZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi ezwekazi le-Afrika umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza becine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo phela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungelabufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Melesuru 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelo daba lokuthi iningi labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni kobulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule moda ebithwele utshwala obuthiwa injengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Uma manje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani ku Studio 7, salubonani, siyabingelela, nyabingelela uMtungameli Nkomo, Keeps Duve, uMavelasi, wonke uMagumede, wonke ngiyalibingelela igama leNkosi basingathi ngalezulu sansuku zonke, ihlale lani lapho elivuka khona, lapho elilala khona. Ngiyalibonga emsebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuzeni yami i-recording yami le ibalwe. Ngibona ngibuza ukuthi i-government yeZimbabwe kathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi kusasa ibe lekusasa eZimbabwe kumbe iyenza njani, because kusese lomgabe kahle kahle kusese lomgabe abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary even lanxa imali zingekho ubesubanjele certificate suqedile ugrade 7 laba bayehluleka lokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nazathi sifunda ngesikhathi kamgabe kwakubanjwa ama certificate masuqedile ugrade 7 ufunde wazi waqedi iprimary yonke. Manje laba iZimbabwe yakathe siyehlulwa ukufundisa iprimary bomanye amazwe ba ilokhu ni government yangenela kubona abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Ngicela singathi kodwa ngoba le recording yami
msakazi angibingelele msakazi wami omuhle msakazi okhuluma msakazi kusijumpa msakazi yebo esh hayi msakazi abalandeli sebangakhuluma bathini kodwa bembezwa abaningi bakhona vele bahamba layo Argentina yebo ye ikhambu sengasho ukuthi hayi zisezandleni zabo kodwa ke hayi kulokhu akufanele bengase Africa mangabe iAfrica ibambe ngaphandle ukuthi mangabe Africa ingabambananga hayi kulokho ikhapha bengase Africa bengase Africa endani tandabuzi kulokho Africa iqinile ukudlula nje wonke amacontinent
usevini njani ngalibingelela lonke ngalibingelela lonke ngiyabengicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabuya nanzelela amapolisa la agcwele emgwaqweni amapolisa la agcwele emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bafuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzeyefika khonaleli bhani amapholisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali ahambe efuna imali kadeni umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisana uhulumende kakayiholisa amapholisa amapholisa engathembeli ukuthi amapholisa azabhadalwa ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyazuyekela ubhani uhambe uchiya imali endleleni emchokotho even ungaze uhlangana le mota i-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota imakhombi la athwala abantu bahle bayimise kumele ufunakale imali hamba kubhadala imali indlela zonke laze liyefika ucina ubone ukuthi labona abantu abasidulisela imoto ukugada baright ngoba bawenze ukuthi laba bathole ngoba bengacharge imali elingene ukuthi ibhadalwe ngumuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa yagcina kungasela mali ekugcineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le queue zafika ukhesha emalini elokuze le-queueni wena suholayo ihulumende ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugade imoto uhambe ubona abantu indlela yonke bahamba bephiwa imali indlela yonke amapholisa kule roadblock ungahamba 15 kilometers 20 kilometers sokuleyinye njalo uzazuyefika khwalela ubhani abalungisise lokhu uhulumende epholisa izisebenzisa
bezitudio 7 alibingelela lisinika indaba ezinkotho ezileqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathesi nje mbona nangifika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani uvula ama-nostro account kathesi zingaki iminyaka lokhu kwakuthiwa sibola imali engasebenziyo kathesi ngoba next year kulama-election sokungani kuthiwa sokuqalisa ukuvula ama-nostro kuthiwa kubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuye ekuvoteni amarethi sengani semile wandalo phakathi lapha kade kukhwela mchokotho bebezithulele into kumele sinanzele bantu bakithi sivotenini sivotene kunanzela singarojwa ngoba sizathi sesiqedile ukuvota sesithabele khona yokuthi sebebisile iusalanele selikhona phinde futhi kubuyele kwapa sahlala sisemuva kubhela
banani basakazi baka Studio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyela umnyaka engu-60 something ikhona kodwa ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula yinye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yona ithi celebrate abantu begugurawund abafayo yababulalisa isiyenza idili ngabo kuyababulalisayo iyacelebrata lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo amaplazi lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokho mina kanguboni njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka ye-reviser umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi
basakazi abahle baka-VOA Indebele lingabe linjani Dungamile Inkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibajo ngamagama mina igama nguMaxwell Ndlovu mbuya eCholojo umbiko mhlawumbe nginawo noma ngithi mbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe labantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC tilei nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo olumendleleni bakwethu lokho ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisana ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so ekugcineni ngoba singabi lokho sibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela naye ungathi kungaba inkinga lapha kungaba inkinga mpela enkulu kakhulu endlulisa nje lo umbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakaza abahle
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isegqitshiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo engutshiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa ama-penalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lolandela izemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakokapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kwelemelika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le Qatar France versus Argentina, Mnumzana Gande, ibhola belimnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela, especially i France siphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela i World Cup ka 1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala i Brazil versus Italy. Roberto Baggio we Italy yaze kuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone Qatar Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhora lakhona, yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi. Laze lagcina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili Lionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu Lionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibili sikwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabilayo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokhu okwenziwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola le-Afrika lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane ze-Afrika la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Afrika esake lafika kuma-semifinal, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Afrika sibili hayi phakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwe edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sibili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama-World Cup azayo sibili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kuboma-semifinal la kuma-final azagcine inqoba sibili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade si ungathola liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi bhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nanso siyayibhana izifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So ikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi uyabona ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlalweni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players etathuthuke lawo.
Alo ke nguMuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ube khuluma ecingweni le Studio 7 ese Indiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele lechikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakweleBhilitane uzabika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com.